Abantu abadlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota eZimbabwe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye osemelelwe ukuba ethule isaziso selanga lokhetho esebenzelana labezek yona esibike ukuba isilungele ukuqhuba ukhetho. Ukomishina wezek unkosikazi Faith Sabata ucele intatheli izindaba ukuba zilobe iqiniso ngenhlelo lamalungiselelo okhetho. Ukhuthaze intatheli izindaba ukuba zihlale zithiye indlebe ngenguquko ekhangelele ukuba khona ngezokhetho yona esiphumelele edale lephalamende isilinde ukuyasayinwa ngumongameli Mnangagwa.
Ukhetho lolu olwalonyaka ngikhangelele ukuthi sincengeni abantu sibagqugquzeleni ukuthi luqhutshwe ngokuthula, njalo sinanzelele ukuthi siyananzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile, njalo luzakube lu-free and fair elections, ikwenza mutsho. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luzakube ingathi luzemambijana.
Intatheli izindaba esebenza ekhuluma FM unkosikazi Nokuthula Ndlovu ongene imfundiso yokuloba ngezokhetho uncome imfundiso abayiphiwe ngumnumzana Vincent Kaiya lezek ngezokhetho ethi kubavule amehlo.
Namhlanje sihlonyisiwe kakhulu ngohlelo lolo lwezujo lwehlanganiso yentatheli izindaba. Kuhle kakhulu ukuthi sesizabakwazi ukuthi uhlelo lokhetho luzayo sikwazi ukuthi siluphatha njani njengentatheli izindaba, sibekwazi futhi ukuthi nxa sihamba sithatha izindaba sikhangelane futhi kakhulu kulolu hlelo. Kungakho lolu hlelo lube luhle kakhulu kithi. Kanti-ke futhi sibuye safunda ukuthi thina-ke njengentatheli izindaba kumele ukuthi sibe lokuphatheka njani ngesikhathi lesingabi sengozini ngesikhathi sithatha izindaba.
Ukhetho lwalonyaka luzaqhutshwa ngendlela ehlukile kuleminyakeni, kodwa akulamitshina ezasetshenziswa ngalesi sikhathi. Akulapenda abavotayo abazagqamuza iminwe yabo ukukhombisa ukuba sebevotile, kodwa kuzasebenza usiba. Abezekhi bathi bakhangelele ukuba kuthathe umzuzu owodwa kusiya kwemithathu ukuba umuntu avote njalo. Kusenjalo izekhi isikhuphe amabizo endawo zalapho abantu abazakuyahlola amabizo abo kuluhlu lokuvota angaba zinkulungwane ezedlula ezilitshumi, i-10,807. Labo asebalahla ingwalo zesiqinisekiso sokubhalisela ukuvota bakhuthazwa ukuyahlola amabizo abo ngesithupha sezenge esephepha leseplastic lepassport okulesithombe esikhanyayo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.